Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mtokazo omuhle siyalamukela umsakazi weStudio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka 19 Lwezi 2018. Igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla leZANU PF lithi ele-MDC elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa lidonsela muva ngokukhulumisana ngokwenzakala kwele Zimbabwe.
Sonke isikhathi bahlezileyibo bathi abasoze bevume lokhu. Umongameli uyenzile konke okuthi kukhulunyiswane ngemva kokhetho. Wazama njalo ukuthi athi iparlamenti izathi ibumbe indawo yokuthi u-opposition leader abe khona ku-endlini edale leparlamenti. Konke lokho bebephikisana lakho.
Ele-MDC liyakuphika wonke lokhu lisithi ibandla leZANU PF lisenga ezibithiyo.
Kuduwo esinalo kuleli lizwe naseZimbabwe ngolokuthi uhulumende weZANU sewahlala esihlalweni kweminyaka eminingi kakhulu. Akasafuni ukuzwa ukuthi nxa kulabanye abalombono ukuthi singancedisana njani silungise leli lizwe.
Abalandeli beStudio 7 bakhuluma abakufisayo.
Mina ngu-Eke Moyo, ngihlala eGwanda South endaweni okuthiwa kuseNkhwale. Abantu bathwele nzima bakithi akula kudla, lezifuyo zicakile.
Bayakhala abantu ngokunqotshwa kwama-Warriors ngeLiberia kumdlalo we-Africa Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU PF lithi inkokheli yebandla leMDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kalifuni ukukhulumisana lelibusayo ngokulungisa ezombusazwe kanye lezomnotho obhidlikayo. Ibandla leli lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuthi kube lenkulumo zokulungisa konke okuhluphayo elizweni, kodwa uChamisa labantu bakhe badonsela muva. Umnangagwa loChamisa sebebikele uZulu ukuthi abafisi ukuthi kube lohulumende womanyano loba nje owawukhona ngomnyaka 2009 wakuqula umnotho owawusubhidlike okumangalisayo. Umnumzana Believe Gawule okudalele Central Committee kubandla leZANU PF uthi ukukhulumisana lebandla leMDC kuzaphumelela nxa ibandla leli lingavuma ukuthi uMnangagwa nguye owanqoba kukhetho.
Sonke isikhathi bahlezileyibo bathi abasoze bevume lokho, abasoze bevume ukuthi kukhulunyiswane, abasoze bevume. Umongameli uyenzile konke okuthi kukhulunyiswane ngemva kokhetho. Wazama njalo ukuthi athi iparlamenti izathi ibumbe indawo yokuthi u-opposition leader abe khona ku-endlini edale leparlamenti. Konke lokho bebephikisana lakho. Ngathi yonke into kade beloku bephikisana labo, beloku bephikisa bona. Into abayikhulumayo vele ehli dilize konke konokho ukuthi bona ukhetho aluhambanga kuhle, ukhetho aluqhutshwanga kuhle, yiwo abakhulumayo konokho. Njalo bayisipethi bona bahamukele ukuthi umongameli uMnangagwa wawina. Ngokunjalo vele kusho ukuthi angabantu abangafuni ukukhuluma kumbe ukuthi kukhulunyiswane. Kodwa ngingananzelele ukuthi konke konokho abakwenzayo, konke lokho kade beloku be-organize into ama-demonstrations abathi izayenza, ama-demonstrations yenzani. Konke lokho abantu abangafuni ukukhuluma, abantu abale agenda yabo nje ukuthi bayenze izinto zabo nxele ngendlela abangafuni ngayo ukuthi kubanjwane, kusetshenzwe ndawonye. Kodwa nginanzelele ukuthi siyakubona khonokho, njalo umongameli ubelindele ukuthi kukhulunyiswane, kusetshenzwe ndawonye, ilizwe liye phambili. Kodwa abakufuni khonokho.
Nxa kuwukuthi kungaba lokukhulumisana, so kumele kwenziweni ukuthi kungajoniswa ukukhonjwa na ngeminwe ukuthi awuzibani nguye ongafuni ukukhuluma, uzibani nguye ongafuni lokhu lalokhu.
Okwakuqala, abantu be-MDC bona bamele bazinuke amakhwapha, babone ukuthi umumo lo esiphakathi kwawo bengabi yingxenye yokuncedisa ukuthi abantu bebephakathi kobunzima, ukungavuni ukuthi kukhulunyiswane. Bavume nje ukuthi ukhetho ludlulile, ukhotho selungemva kwethu, sesiya phambili, ilizwe selisakhiwa kuyiwa phambili. Bese belindele ukhetho luzabuya nxa befuna ukuthi ikhulumente izokhethwa. Kodwa okwakathesi okwabangakwenza kuphela ukuthi bathi ngelimi lwabaningi bathi swallow their pride, bavume ukuthi akuhlanganweni kusetshenzwe ndawonye. Babe yiwo njalo bazimiselayo ukuthi akukhulunyiswane, ngoba iZANU PF vele ivele ekuqaleni ngemva kokhetho ithe asikhulumisaneni, sihleleni kuhle izinto ukuthi isikhambeni siye phambili. Umongameli balindele, umongameli balindele sibili ukuthi xa kungathiwa kusasa bathi bahlambululile bavume ukuthi kukhulunyiswane, umongameli uyabamukela ngezandla zonke ukuthi kukhuliswane ukuze abantwana bezimbabwe basebenze ndawonye ngokumanyana baqhubele ilizwe liyephambili.
Umnumzana Belief Gawule ukudale le ZANU-PF Central Committee bexoxa le Studio 7 okubulawayo. Kodwa ke unkosazana David Khumalo umgcini sihlalo we-MDC uthi uyakuphika konke lokhu ngoba ibandla le ZANU-PF yilo elidonsela muva.
Uduwo esinalo kuleli lizwe laseZimbabwe ngolokuthi uhulumende wezanu sewahlala esihlalweni kweminyaka eminingi kakhulu. Akasafuni ukuzwa ukuthi nxa kulabanye abalombono ukuthi singancedisana njani silungise leli lizwe. Ubaba wethu advocate Shaniso President wathi yena kumele sikhulumisane kodwa bona kabafuni ngoba ukuthi sikulungise lokhu yikuthi sihlale kubodroom sikhulumisane. Ngitsho lokhu ngokuthi sahambe emtini silisana lesintu sabulalana kwabanzima na abantwana bafa befela leli lizwe kodwa isiphetho sokuthi silungise leli lizwe sabangise ukuthi kwakuhanje eLancaster bahamba eBhilitane bayahlala phansi siqeda ukubulala khathi manje sisibulala ngenani thina sikwazi ukuthi kule ndlela emfitshane engasinceda ukuthi silungise leli lizwe yiyo le ndlela ehamba lobaba u-advocate Jamisa engafuni ukuziwa izana. Akula omunye umuthi nxa kokuthi ilizwe limanzi onzo linje sonke siyakwazi ukuthi imbangela yiphi izana ubayiwina ngama-election ubaba uJamisa wawina. Asihlaleleni phansi sike sikhulumisane umloda ngoba intshukutshu yendaba ayisiyo ukuthi ngumnangagwa kumbe ngubaba uJamisa. Intshukutshu yendaba nokuthi abantwana baseZimbabwe bakhetha abakukhethayo. Asihlaleni phansi sibonisane ukuthi singakulungisa njani ukuthi leli lizwe like lime ngenyawo hayi kumthi ligqonqomelekane.
Ye, kodwa nxa sikhangele sibili elifuna ukuthi likhulumisane ngakho kungabe kuyini ukwenza ukuthi kulungiswe konke lokho kuhluphayo.
Okokuqala sokunobufakazi i-EU siphumile yatsho ukuthi khona ukhetho lolo kaliphumanga. Lezinye yogama organizations zisithi ukhetho lolo kaluhambanga kuhle. So kasisadingi mdakathi siyakwazi ohambanga. Ahlaleni phansi izanu melivume ukuthi ngabanqobanga kulo mkhetho. Sisuka-ke lapho bese sibuzana njengoba lingangqobanga senzeni ngoba lapha isigaba sesidabula-ke ukuthi sikulungisa njani ngoba kangukuthi incede ukuthi siyehlangana siyexoxisana ngodaba olokuthi omunye idonsele siyane omunye edonsele siyane. Thina iqiniso sinalo sesifikile isikhathi sokutshela nami iqiniso ukwenzela ukuthi silungise leli lizwe sisebenzisa iqiniso ngoba lizasinceda ukuthi siyakhe esilungise ngokuphanyisa.
Unkosazana David Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa siqoqela eseGwanda.
Iphephandaba le-Herald libika ukuthi iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zikhangelwe ukuthi namhla ziza kwenza umhlangano omkhulu labaqondisi bamakampani kanye labathenga bethengisa impahla lapho kuzakhulunywa khona ngokukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla ejiyeneyo. Inkampani yeCassava engaphansi kwe-Econet Wireless Zimbabwe isivule okusemthethweni i-Via Lift application obulawayo esebenza njenge-Uber esemazweni ajiyeneyo. Umuntu ulakho ukubiza imota ukuthi izemthwala lapha akhona. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronicle. Iphephandaba le-Daily News lithi ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lilakho ukulwisana lohulumende nxa lingathi abalandeli balo batshengisele emigoqweni besola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kuyafuneka ukuthi kube lohlangothi lukahulumende olubona ngezivumelwano ezithulelwa uZulu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu kubikwa liphephandaba leZimbabwe Independent.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Harare, mhlaka 21 Lwezi. Gwanda, mhlaka 26 Lwezi. Lupane, mhlaka 28 Lwezi. sicine ngakontutu ziyathunga kobulawayo mhlaka 30 lwezi asidibaneni lami upraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhuthwa yileli thuba.
Le Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e Voice of America e Washington. Okwamanje ke sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume likufisayo lingakhohlwa ukuthi nxa ufuna ukuthi ukhulume lathi kunapha utumeza umlayezelo wakho kunombolo ethi 012-462-465-0318 leyi WhatsApp number yethu phela. Uyawenelisa ukuthi uhambe kuwhatsapp ufithizele khonkana kokurekhoda kwesisithumezela yenza njalo. Zwanela abanye ukuthi batheni namhlanje.
Mina ngu-Eke Moyo ngihlala eGwanda South endaweni yokuthiwa kusengihwali. Abantu bathwele nzima bakithi akula kudla lezifuyo zicakile, akula abantu abathengayo ngendlela yakhona. Intengo yezinto zona lezi ezilutshwane ezikhona ezitolo iphezulu kakhulu, abantu abasebenzi njengoba lisazi kungela msebenzi eZimbabwe, abantu babulawa ngendlala.
Salibonani, salibonani kustudio 7 okhulumayo ngu-Isaac Gigi Mpofu. Kodwa ngikhuluma mina ngise South Africa eGoli, ngihlala eSoweto. Uhlupho lwami asikuthi lusekhaya, olwethu uhlupho futhi asohlupho, yisicelo. Angazi ukuthi lingasenzela ukuthi litshintshe, licele ukuthi liqale ukubala i-news ngo-half past 5-6 o'clock kungeni isintu, ngoba nxa isishona siphela ngo-6 isindebele siyabe singasazwakali. So yinto mina engiyicelayo ningomfo kaMpofu ukuthi lisisize ngayo kusenje thina eGoli news asizizwa ngaphandle mhlawumbe kwabantu abalama-Facebook. Thina mina nginayo, so ngilalela eredweni. So yiso isicelo sami engisicelayo lakithi komadabe eplumtree akula amanzi, sicela uhulumende asenzele amanzi. Ngiyabonga, amen.
Ye, mina igama ngobukhosi Ndlovu ngilapha koBulawayo. Okwamanje ngisenzikini yayo iBulawayo. Inkinga thina esibhekane nayo napha eZimbabwe ukukhwela kwentengo yempahla ezifunekayo ezindlini lapha. Uyabona kunje nje sibhekane ne-holiday elizayo lekhisimusi, kodwa-ke ubunzima esibhekana nabo ukukhwela kwentengo yempahla. Njengokwamanje i-right 2kg yenza $8 okusho ukuthi-ke impilo iba nzima kithina izizalwane zeZimbabwe. Masibhekane nokuthi masiphila nje silama-extended families okumele sibasapote basemakhaya, ukhangele nemuli ohlelingayo lapha koBulawayo. Ngokunjalo kuthiwa kube nzima ngemali eholwayo, ama-$300-$400 awasakwani, aseneli ukuthi ethengele lapha imuli yakho lapho ubhadale irenti bese uyakhangela nemuli esekhaya. Ngokunjalo siyakhala kuhulumeni ukuthi uhulumeni kasikhangelele into ezinjalo kwesisele zempahla, ngokuba impilo ifika ibe nzima kakhulu okwamanje. Ngiyabonga kakhulu ngokuthola ngiqeda.
Yes, siyabonga kakhulu ke. Lisithumezele imlayezelo phela lingasikhohlwa lapha-ke Voice of America eWashington. Inombolo yethu yeWhatsApp ithi 012-462-465-0318. Ake sizwe okulandelayo nje ngamafitshane.
Mina ngiyazisebenzela siloku ibhizinisi kwami nami nasengizisebenza ngakho lapha emelini.
Lapha ngizama ukusebenza emakhitshini, ngizama ukusebenzela imuli yami ekhaya ukuthi ngiyini lisimbathumezele akungabaphilisa nawo.
Bekuwumdlalo onzima, abantu abaningi bebekhangelele ukubana mhlawumbe ama-Warriors athole i-point ukuze kube leqiniso lokubana sasequalifyile eCameroon.
Ye, singakangeni kwesigabeni esilandelayo, wathi sibone ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump wakwele Melika ocothozwa ngabanye abantu abampikisayo uthi okwamanje ubona engani wenza kahle okwedlula bonke abake babamba isikhundla sakhe. Upapa weRoma uFrancis uthi ukwephula ilungelo likaZulu yikho okwenza ukuthi abantu bahlupheke okumangalisayo emhlabeni wonke jikelele. Mahlebezulu lingalivuka njani lamhlanje silo mama ke uSandra Ndlovu. Sandra kunjani mama?
Hayi ngiyaphila njani baba Dube?
Siyaphila ngapha kona.
South Africa Estate.
Akusithethwezani kona.
Lapha ngizama ukusebenza emakhitshini, ngizama ukusebenzela imeli yami ekhaya ukuthi ngiyini lisimbathumezele akungabaphilisa nabo.
Kunjani ukusebenza emakhitshini khonapho njalo bayaholisa yini abantu khonangapho-ke egoli?
Hayi emakhitshini hayi bayaholisa, kunahlupho manyani phela bakunikeza imali yakho elayivumela nayo.
Singathi nxa sikhuluma ngemali sibili iyabe iningi kanganani?
Yi-3,500.
Singathi sibili imali engakuphilisa khonapho egoli iphinde ukuphilisa ekhaya?
Ya, kungcono akufanani nasekhaya.
Yeah.
Ekhaya bengisebenza umsebenzi ongcono but kunginika imali encane kakhulu, so ngithe sengibuye lapha ngafika nje ngadinga ukuthi ngiphilise imuli yami bengakhethi ukuthi ngathola noma ngiphi umsebenzi.
Singathi ekhaya uvele ubusenzani mama?
Ekhaya bangisenza i-deponi catering.
Ibe kukunika imali kodwa kumbe kade ungela mali?
Hayi mama, khona ibitholakala nzima singasaholi nje, sifunga usebenzele ukuthi kuyathetheza but kungelanto oyitholayo, abantwana esikolweni sezokuthi ababhadalela into zonke nje zingahlangani.
Yes, ngathi akutshela abantu ukuthi kambe mbani uSandra Ndlovu?
Angindanga but ngumama wezingane ezimbili.
Ngesimo sakho okuyiso kusona khona manje ubona zani kuyazakala ukuthi uziphilise wena, uphilise labantu bakho, njalo uyobafundisa yini?
Ya, ukuphilaeka ngiyayinela ukuthi abantu babo ngibafundise but kubuhlungu ukuthi abantwana bancane basadinga ukuthi ngihlale labo, so uyabusebenza ukuthi awula enye indlela engingayenza cause ngibatshile ukuthi noma ngisebenze ukuthi baphila yiphi impilo kuyabe sekungithukumeza nami.
Ye, so nxa sukhangela sibili impilo oyiphilayo ubona zane ingaba ngcono nxa kungenzakalani?
Impilo-ke ngibona ukuthi ingaba ngcono aluba kuthiwa ilizwe lethu kuhamba ngendlela esifisa ngayo, aluba sithwala into zethu noma kungaba kunzima kangakanani sihambe sedelekele ekhaya. Manje ma ungasuka lapho impilo vele iba nzima kakhulu. Ngiyasho ukuthi ngabe kakhulu ilizwe lethu lesiqala lithinti yitho esikhangeleke khona ukusikisela khona emuva.
Ye, kodwa-ke mbona zane isikhathi sesiphelile mama, ungavalelisa abalaleli utsho lokuthi wena ubona zane empilweni uzabusenzani ngokujova kwempilo?
Hhayi mnaai ngithi impilo inzima, lapho esiyakhona khona kunzima, sikapha egoli yeshi kunzima kakhulu, sitho ukuthi ngabe siyahlala ekhaya lezingane zethu bakithi asazi ilizwe lethu izalungani. Ngabona
uyafisa ukuthi ilizwe lilunge, njalo nxa lingalunga kungenziwani ukuthi lilunge?
Ilizwe ukuthi kulunga sesifikithi ngabe kuthiwa kule ibandla elingasilelela labusa kudlala lalo libe lingene embusweni nebhiki singaba lethemba ngoba lele libusayo ilela sisuse ekhaya namanje.
So ngakubona kwakho ubona ngani suzaze ugugele khona ngapho-ke egoli?
Hhayi anytime singaphindele ekhaya cause egoli akugugeleli khona, kungathiwa siyaxoshwa anytime okuyazi ukuthi kusasa kuyavuka kumisweni. Sihlalela sisevalweni njengezinyoni kokuthi anytime angeke uhlelele ikusasa lakho lapho egoli, anytime kuyawumele uhambe ekhaya noma uthanda noma ungathandi.
Hayi siyakuzwa-ke ntombi endala, ungadinwa nakusasa, sibongile kakhulu Mandlovu.
Hayi nami ngiyabonga.
Siyabonga mama. Kwezemidlalo bayakhala abantu ngokwehlele iqembu lama-Warriors elinqotshwe ngele-Liberia 1-0 kumdlalo we-Africa Cup of Nations izolo ntambama. Incwadi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe ukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu.
Bekuwumdlalo onzima, abantu abaningi bebekhangelele ukubana mhlawumbe ama-Warriors athole i-point ukuze kube leqiniso lokubana sasequalifyile eCameroon, kodwa siyabona ukuthi banqotshiwe, okutsho ukubana ithuba lokho lilihle lona elokuya eCameroon. Sokumele nje benanzelele ukubana bengadliwa ngamagolo amane lapho bezadlala neCongo, ngoba iDRC leyo edrowele Liberia zizahlangana emdlalweni wokugcina.
Nxa sikhangeleke umdlalo ubunjani kodwa iZimbabwe idliswe kuyini?
Mbona ngathi iZimbabwe ikhuthe kakhulu phambili, ikakhulu lo jaha abamuthi nguthino kadere imbone ngathi wehluleke amathuba amaningi uzananzelela ukubana yindawo eke yadlalwa nguNoxi Mtizwa. Mbone ngathi uNoxi Mtizwa kanye lokamaphiliat bese bebonana phambili laphana mhlawumbe ngabo coach babe lespindi bakontinua ngecombination yona liyana, kodwa okungasenani uthino siyananzelela ukuthi ubana uvele kulimaleni mhlawumbe yikho okumenza ukubana engadlali kakuhle.
Nxa sukhangela ke abadlali abanye badlale njani?
Mbone ngathi besingela lokho abakuthi ngesilungu yi-cohesion ikakhulu khona ngale emuva. Ungakhangela igoli esiyikhonsidileyo sivumele ukubana i-Liberia ibuye lebhora kuwini, ibhora laze lafika ebhokisini basebehlohla-ke. So ngibona bekungela bathe coordination emuva phakathi kwama-defender yethu kanye lo-goalkeeper.
Kuyini ongenza uZimbabwe inqobe kumdlalo olandelayo? Njalo kumele inqobe phela, inganqotshwa siphumile phela.
Ngibone ngathi okuqakatheke kakhulu ukubana iZimbabwe i-avoid i-defeat. Mhlawumbe ma ingadrowa kuhle, loba inqotshwa kumelanga ukuthi ivumele ukubana ize inqotshwe ngamagoli adlula amathathu. I-Congo kumele ukubana isinqobe ngamagoli amane kusiya phezulu, yona ingahlohlwanga. Singavele siyihlohle thina iCongo layo kayiyindawo. Ngezinye indlela iZimbabwe singathi sihambile eCameroon, kodwa nje ngendlela igroupu eme ngayo kusazamele nje simelele imidlalo yokugcina. Kumele sihlohle nje si-avoid i-defeat ma sidlala neCongo eHarare.
Lokhu phela sokuyinhlala yenza ukuthi iZimbabwe yafaka unyawo phakathi iphume kweminye imincintiswana, ukuthi khonoku kufika ilunguze ibe sikhitshwa, kuvele kwenziwa kwini?
Okunye ngamalungiselelo, sikhuluma nje uzananzelela ukubana abadlali bethu bahlangane eSouth Africa besiya khona le ekuyadlala leLiberia. So izinto ezincane nje kumele sizilungise ukubana amalungiselelo ethu abe ngalungileyo. Kodwa ngendlela igroupu eme ngayo, ngibone ngathi akumelanga abalandeli beyethuke kakhulu ngokubona kwami amathuba ethu okubana sifinyelele siye khona le Cameroon lokhe emahle. Kodwa nje ukunqotshwa kwethu lamuhla ngibone ngathi kuphuzise nje ukubana sikugcwalise lokho okuya eCameroon.
Kukhona yini okungaguqulwa kumbe kukhitshwa uzibani, kufakwa uzibani kungakadlalwa le Congo?
Ngibone ngathi nje khona awesikho ukuthi sikhiphe uzibanyana lozibanyana. Yikuqinisa nje bona laba ababe bekhethiwe ukubana okhochi bezame ukukhuthaza abadlali bethu ukubana lakho esikuthi ngama-half chances emdlalweni wenguqu sibone ukubana siyaku-utilize. Kodwa abaningi bazakhengelela ukubana u-goalkeeper uGeorge Chigowa abuyele njalo ekubeni ancedise i-defense yakhe.
Lo ke ngumuzi wethu Hadebe, ingcwedi kwezemidlalo, obekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo.
Salibonani lo ngududuzi lesibanda wena ubuntu. Namuhla siyenze ishow yethu yokugcina ngemva kwamaviki ayisishiyagalombili silapha kwele Melika. Siyankhaya njalo siyalibongela leli thuba esibe lalo ukuthi sibuye lapha sizo entertainer abantu, sizobafundisa ngosiko lwethu nengoma zethu ezimnandi. awukala ukuthi abe successful ekwenzeni lo mculo wembuku esiwenzayo. Sifisa ukuthi osisa banengi basilandele bajoine singene le genre sibe banengi. Siyabonga kakhulu. Sisuka lapha siyangkhaya kobulawayo wontuthuzi yathu
lisuka kontuthu
sesisiye Europe the first stage of entry yethu to Poland then bese siye Germany le Austria bese sikucina nje okwalo umnya
kodwa kunjani bese liza ibona
kakhulu.
Sizo sibili noble tu lapha ichaye kwazwela khona mpa ke EDC basuka lapha ke baya khona ngale eZimbabwe bazabe besuka ke kwele Zimbabwe baye eGermany bazabe siya lendawo ezinye ezijeneyo yabe behlabela sibili. Siyabonga njalo ukuthi lisiqhumile khona mpa ke ku Facebook lisilalele ngembonto kulabo bani khona mpa ke enkundleni okuqala ngukulele wonkosti kuze kuya lo Msunduzwa Ndlovu lo Roy Mchazo Ndlovu sibalukhulu uzobuya lo Arnold Siphekolo uzobuya ke lo Thabisani Ncube. Thabisani uthi livuka njani bakwethu sikahle kakhulu. Bonwell Dube Mananaira la uyakhuluma khonapha ke siyabonga ukuthi la uphakathi. Uzobuya ke uJonyoni uthi ithini WhatsApp nombolo yenu. Inombolo yethu ke ithi 012-4650318. Sicela phela lisitshayela izibotoni lisitshayela ama-likes into zinjalo phela xa silitshayela mnandi. Then kuzobuya uJoe Mlaza uthi ya izanu iyasidunga kancane so ungazani kathaba kangako uJoe. Ye kuzobuya ke uNomsa LGane uthi hallo Nomsa kunjani khona ngapho lapho khona. So lingakhohlwa nxa lifuna ukuthi lisithumezele iWhatsApp ama audio inombolo ithi 012-4650318 ilakho ukuthi likhulume konke likufisayo lingathethisi abantu lethule khonoko ke elihlangana lakho nsuku zonke kwele Zimbabwe. Siyakwazi ukuthi kukhona okuningi okuhluphayo kodwa lisitshele phela ukuthi wena ubhekane lani. Nxa usithengisela amatamatisi akho kulungile usitshele ukuthi uyathengisa amatamatisi. Nxa uselusa inkomo uyenza njalo. Nxa ukuthi kumbe uyasenga kumbe yenze okunjalo sifuna ukuzwa ngani sibili ukuthi uhamba njani. Ye sibona kuzani isikhathi ke sesiphelile zulu kandaba singakehlukani ngokuthi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Ibandla lezanu PF lithi ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lidonsela muva kokukhulumisana ngokwenzakala eZimbabwe. Ele-MDC liyakuphika lokhu lisithi ibandla lezanu PF yilo elingani likhuluma ongazwakaliyo. Abalandeli be-Studio 7 bathi ke bazonto okumangalisayo ngokunqotshwa kwama-Warriors yi-Liberia. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu okwamanje ngasidibaneni ntambama ngo-7:30 PM walivalisayo ngumthembo sithembayo uKip Stube.